Iningi selisole umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo nesinqumo asithetheyo esokuthi kungasetshenziswa amagalani okuthela amafutha ipetulo awama-jerrycans ngoba ebangela ukusilela kwamafutha njengoba abantu bewathenga ngobuningi bawo. Embikweni eliwethule lamuhla, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisole kakhulu inyathelo likamnumzana Gumbo. Asizweni umbono kakansila ka Ward 1 koBulawayo, umnumzana Mlando Ncube ngalolu daba.
Okokuqala, uhulumende wakwathi useyehlulekile ukwenza igesi ibe available kubantu bonke, abantu sesisebenzisa ama-generator. So, sengizathola i-generator yami mhlawumbe yini e-filling station. So, kukile futhi i-government levele kayisebenzisa ukucabanga. Kambe ngavala ama-jerrycan, ama-generator sizathela kanjani. Njalo lezi mota ziyaphela phela ama-fuel. Silokhu sitshintshatshintsha amagaraji siyidinga leyo fuel and yona sidinga vile jerrycan uthi ngizathela njani leyo fuel.
Isiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma unika umzekeliso obonisa ukuthi kungani inyathelo likahulumende lingamthwalisa amagabha avuzayo njengosomabhizimusi.
Mina ngiyinjeli ngomunye wabosomabhizinisi osebenza ngemishini emikhulu leyi abayibi ngama-earth moving equipment afana labo-grader, o-scavator, ama-bowls, ama-tipper. Kwesi sikhathi lapho engisebenzela khona kuyaba nzima bona i-grader isuke lapha esebenzela khona legatshana iyongena kulayini efuel ngale. Izinto ezingabokuhamba ngomgwaqo zihamba zithwele ngezinye imotana zelotha ngamalobhe. Manje nxa usuthe khona awusafuni ukuthona abantu bethwale ifuel ngama-drum nanilani. Pho-ke imisebenzi yena isizayo kanjani ukuthi kusiza komaphela.
Lanxa uhulumende esithi ingxenye yemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu amadola i-$500 million ayobolekayo ngeyokuthenga iphethulo, amafutha la alokho esilela. Umnumzana Chuma uthi okungcono yikuthi uhulumende aqale ekhulumisane labantu ukwenzela ukuthi inhlelo zakhe zisebenze.
Into engibona yokuthi na uhulumende nguhulumende wabantu, ngadingisise yaxwayisisa ebantwini lokwanetha ngesilungu uku-consulta nabantu. Ngabe bayaxwayisisa sector by sector ukwenzela nakuthina hayi laba abasebenzisa imishini enjalo silawo ama-foundation ethu sithi ama-group ethu esibhuke ngakiwo kubhalela nengincwadi ukuthi hayi lo usebenza endaweni enje kaphise kumbe basinika igaraji elizafaka specifically for abantu abanjalo ukuthi hayi abantu abanje abanegaraji yelenje kula bona lizafika lincedizwa khona lingabe lencwadi zenzisathi hayi for sure liyasebenza lokwana ukuthi even nxa kunama-inspector bakhona ukulandelela bebona ukuthi hayi for sure ifuyele emathoko bami uthuma laphana i-1000 liters yena nasishona sibonele isifikile lapha okule mishina-ke khona isithelwa imishina sisebenza ukwenzela ukuthi into zingami kade singilungisa umgwaqo izulu selo zaqala ukuna manje pho nxa umsebenzami ususima ngenxa yonto awusela fuyeli anta kulo izulu ngakuna umgwaqo wena usalungiseki kuhle soshuwa zimali esezichithiwe khonaphana oza kurecover njani and ye soshuwa bakhona abanye abasebenzisa ile ngama-generator njengonangulama-gete bangane ahluba pho yena leyo nto ayizenjani so mina athole igarage yakhe yini na abuyelayo konapho na. So into lezi kumele zikhangiswe kuhle. Into eqalele ukuthi uhulumende awumelanga ahlukumeze abantu, kumele abe nguhulumende wabantu.
Umnumzana Gumbo ubikwa isithi abazatholakala bethengisela abantu abalamagalani ama-jerrycans kumbe ingxenye kuyini okokuthwala amafutha epetulo bazathathelwa amalayisensi. Uthi bazajeziswa njalo bengabhadalisa abantu ngamadola emelika kumbe bedulise amafutha la. Njalo amapholisa azaphathisa kulo umkhankaso. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi kufanele uhulumende alungisise isisusa sokubhidlika komnotho welizwe ikakhulu ukusilela kwemali.